Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyela ku Studio 7 yesonto mhla ka 6 kuMbimbi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lesizwe Support Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakangaza amandla abanintisa kukhetho lwama-by-elections olwezayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nathan Jamisa uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UJamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inini ukuzwana katinongapinda 2023 kuchaona mari zvainenge yaita chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Chechipiri! Ma-resources edu! Gold yatinaro! Platinum yatinaro! Diamond yatinayo! Haisi kuzobiwa!
Kuze njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Kuzatshontsha kuphela siyamthela entilongweni.
Vanenge vachida kubaone nabo mumaoko vanenge kukumbira nechomumwoyo tichisunga.
UMnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uthi kunenge okukhulunywa nguJamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province lapho umongameli akhulume khona lezi zakalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela kokuqala ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be-industrial capital yeZimbabwe. Kwesibili ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata bavalwa. Kufanele ukuthi masingena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le confidence, kube le stability kwi-economy. Siyabonga izigulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, movement yema-citizen, i-Citizens Coalition for Change.
Kusenjalo sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhakaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla leZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo labakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela kuwa 26 kobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphutsha. Ngoba kulanto ongayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla leRepublican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi
bafisa ukuba uZulu akhokhelwe ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa esikunanzelela ukuthengiswa abantu kakhulu, abantu bathengiswa into ezifananayo zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kuma-council, kule corruption eningi kakhulu, ubusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni. Njalo imali ze-councillors banjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Kungakho thina njengebandla singene kulolu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili. Amadorobho ethu kade sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
UMnumzana Evindlela Ncube, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kala mali, amanye ale mali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kala abantu amaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokhu usetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo. Umthetho lokhu usetshenziswa ukusekela ibandla leZANU-PF, yilo njalo elilama state resources, elilezinto zikahulumende ezinjengamabhasi lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho-ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
UNcube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumende osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumende asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalapha nalapha, umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa bavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla leZANU-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. UMnumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma edalele ePhalamende, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZANU-PF sibhodile sibili ephose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi eMandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uThiwenga ephumula lapho esize khona okubili ukwenza i-clean up campaign, uhlanzeka njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngolesi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimela etsholotsho khona le lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandlela leZANU-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etsholotsho khona le. Sibonile amabandla athini, even ibandla likababa uJamisa lalobeli khona lapha kobulawayo e-YC Stadium labo bekhankasa.
UJuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edanisayo ukuthi omunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ubana abantu bakhankasa besithi kutheni. Ngobuzwakane besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyabe sogcwela amakhiwa lapha. Uzbuzi kona amakhiwa ona agcwala ukuthi kutheni, ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikhulunaza futhi na? Ngoba mina bengibona ngantu asesifike esigabeni sokuthi kona lathi njengantu abamnyama somele sizenzele njengoba kuthi avuka uzenzele. Yebo sidlelane labani kodwa sizenzela. Thina njengeZANU-PF into esiyithembisa abantu ukuthi hhayi lizibonela amakhansil ethu 22 years down the line. Imigwaqo sifile, amasuriji sesihlala lawo, yabona into amabhini kasathathwa, into sesiphongaba mangongongongo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazike abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebalekela imali yabo yelizwe labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula kokuphelaphela. And nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa, kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadolobha lawo ekudaleni lapho sasikhona ukuqala imigwaqo ihambeka amasolidi singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asaza abanini bathembisane
kukhangelwe ukuba kuzakwenziwa imihlangano eminingi kungakwenziwa ukhetho lolu kulomuntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma lobani?
Likhuluma lomama uMrs. Mhlabano.
Mrs. Mhlabano? Kuthiwa ungaphila kwesigaba njani?
Kusentaba zinduna.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le kwakuyini le
lokho kwakuyiproject yisiba senkukhu isilugu senkukhu besifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhetshi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyiproject vele esithila ngayo sasijoyine uHamara manje sibaya ngesimo esisiso sona sokusehlula ukuthandini yenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisirepair.
Oh, lapha
basizangkhona ziyashoda
basoloda siripewa ngakuhle
yeah, but sometimes zingawela inkukhu inkukhu zife sokusiba lelo senkukhu
kodwa nxa isilugu lesinxa silakhiwe kuhle bakunike inkukhu
ya yeah, isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed asinikele medication
manje sehlule sibaya wena
isibaya hayi sesimbambileyo.
Wena uphila ngani vele uphila ngokutshela abalayo uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana uphila
thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanage sibe lokhu sitsheda lesibaya zeke ku 2 weeks zeke ku 3 lokhu sitsheda mpaka size zigcwala isibaya sonke xa isibaya sonke sesigcwala kuyabe sizinkalakatha zenkukhu ndabe sezizinkulu sezingamadada
usuzisa ngani inkukhu lezi
bebuya uHamara uzithatha
akunike imali
sinike imali kwela nxa imali yangkhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokho ade sinika khona ube sinike kodwa kakayindawo ngoba imali yethu elizwe lethu lezithuku yesu
lapha-ke iproject enkukhu le wenzi wedwa lo lalolo wakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesibayasakhe emzini wakhe uyafika kunika i-100 i-1000 yama-chicks akunika
i-50
ama-broiler.
So asikunika le feed yankona
yeah.
Ukunzima ohlala nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ngenzi lutho sophila
ngayo sokunje kunzima kunzima ngathi esiyaye ngama-1-1 ngiye ngazama ukuthi ngifake ezane esibayeni ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje hhayi kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazwa kuze akuvume ndakhathi esengijakhanyelela ukuthi ngizaphinda ngifake ezinye endlini ukuthi sometimes ngingayo kwani ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami mbuyele futhi esibayeni
ukuthi ubuyele futhi esibayeni kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu njani?
Hayi, lo nyaka silimile kuhle mangamali kuhle sibili kule zindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa la ngamanzi
libe liningi kakhulu
ya yeah, izulu libe liningi kakhulu imumbi emnengi itshayo langamazwi yakubona lakini laphana kulenye indawo engathi bomvanyana kodwa kabalime kuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuwuphakeme usuwulungiselela ukuthakaza hhayi isivuno sihle kodwa but iningi lethu esabeleni sethu lapha hhayi abatholanga ngoba balime lamuva abanye bacine vele besehluleka ukuthi balime
seliningi kakhulu
khathesi ukuthi alime futhi khathesi
sokulethi so laba lizasizana labo libanika ukudlalana
ya nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo nxa sivunile lawo bona ukuthi kuyakwanisa ifemily yakho ndayozokhala uyamnika anelisa ukuthi laye kudlala abantwana
akucele abanye abantwana balalele khona le mazweni enxa omunye ngakusiza athi ngizokwakhela isilungu ufunani wakuthwele ngabo ukhulume konke lokho
mina engikufunayo ngifuna ukuthi ngakhe isilugu sami lesi siqine ngisifulele kuhle ngangicabanga ukuthi kumbe ngenxa yokufulela ngamazenge kubheda but uHamara akafuni ukuthi ufulele ngamazenge uhamaro ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabe la ufuna ukuxhumana la
angikhona apha endaba zintoni
inamba yefoni la
yeyihlezi khona hayi inamba yefoni angiyazi ngikhona apha endaba zintoni
manje bakwazithatha ukuthunela kwauchief
ye
ye
khona apha endaba zintoni
hayi siyabonga
ngiyabonga.
Le Studio 7 esaza eZimbabwe isizwe siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia liqhubekela phambili libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni atshiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi eliRussia selifuna lokubhomba idolobho leOdessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Ukraine lizathwala nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula isigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe babhephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kuzokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlala le. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siqoqa le nyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yasekuhlezi ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izinto esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumvu abanye bathi yihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo. Kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, ngathi kulezi nsuku kuyenziwa yini kumbe vele umkhuba kudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wakudala owuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangakanani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobelitsha beqinile kungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, singathi-ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi kuze thi beqine emzimbeni la?
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye kudliweke kuthatha ukudla lokhana kube kutshaywa emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so kuvuselwa
kosiko kalubonwa muntu.
Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonokho?
Kuvuselelwa kwakho yikuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokho bendawonye. Ongakuqala asithi thina njengoba bekhona entshelele labodula bedula indawo zivonese ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labo sobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Luqhakathikile ngokuthi lovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo, abantu baqine bangaphongukuguli ingubhane ezingathiyeni ezithiyeneyo. Kufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina, uqinisa amathambo, uthokhoza emadolweni lezingalweni zonke lezi. Abantu baye kunakazibani loko sekazibani onguye ozalwenza lolo siko.
Ye, lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ekhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadini lokusasa ba. Ye, ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo
ngevikiesine
sizwe khona manje ezokholo lesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ufuna sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane, umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba yingxenye yezinto ezenziwayo zikhangelane lokubuswa kwelizwe. Esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho, umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista, ayibhalisa ukuba vote. Sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse ka 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona, niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi nxa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse ka 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutsho ukuthi la uzaphumelela ikuphumelela kwakho. UNkulunkulu otsho njalo. Siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa-ke bahanjiswe eBhabhiloni. Kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silandwe ngoba sibuye siyizigqili, asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona. Kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi ukuthi nxa susakha khonapho usuhlala phela. Yikho-ke babelwisana lo mprofeti uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofeti bamanga babesithi hali ngabi le ndaba lakho lokho vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem. Kodwa bahlala iminyaka leminyaka, kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba lendevu ezimhlophe. Abaprofeti bamanga lokho besithi hali ngabi le ndaba lezinto zala, hlalani emathendeneni. Kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni, yakhani izindlu chadisanini. Kutho ukuthi nxa sikhangela lo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni, abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi imvangelo lokuthi hayi ungabi le ndaba lento yenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini. Manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile, kodwa siseselapha emhlabeni. UNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala, kodwa kulezi zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambani uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi kungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana. Kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo. Kutho ukuthi kumele siparticipate, kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala. Yilaba abantu abathumayela ivangelo lokuthi ungabi le ndaba lakho, kanti indaba engathi le msebenzi ungasahambi ukuthi utshona ukhuleka umelele ukuye ezulwini. indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory konke khonoku buyipolitics phela ukuyathenga isinkwa ipolitics ukugada ibhasi ipolitics ukuya esikolo ipolitics njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane singuwe sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto
akuyiphethe mfundisi
Basithandazeni baba siyathandaza sibeka ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho kuba kube nokuthula ngalesi sikhathi kungabi lokudlwangudlwangu uNkulunkulu amvikele abantu bakho njalo thinta inhliziyo zethu sibe nokuthandana sibe nokuzwisisana ngegama likaJesu amen
lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkomo
siyabonga kakhulu untungameli nkomo kweza abatsha namhla siphuka lomculi uLayson Ngwenya
Kukumayo uLayson Ngwenya weqembu lezePressure Super Sounds. Kumbleze pressure lile ngoma izingu 16 belishaya ama single track le ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa ngibonzeni standa okunguye umsunguli weqembeleze pressure super sounds le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhula lingabantwana kusuke mhlambe kuhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni ngoba uma umntwana usakhula uthola ukuthi sayi esikolweni kala njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi ngoba yabona lengoma ikhuluma nje ukuthi ngase ngizidiyela inyoni laphana abantu basebeqala ukuthi manje ngasabamba inyoni zakhe kuthi ukuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya ngizokuthimbana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya bese kusenzakala ukuthi mhlambe bengakufunela nje umsebenzi bedaka lo muntu othi ufuna umsebenzi ufuna umuntu ongasebenza ngale benzela ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esikuyenza injalo into yakhona ezinanzeleleyo njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzoyasebenza khona njalo bazofika bethi ukudayi lo muntu uhluphekile kubona ezisebenzela ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenza yonke into ubonakale sisiyadinga umsebenzi okulisa inkomo so basuke bebele umqondo lwa ukuthi awuhluphekile besebezenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ngaqala nje ukuthi akuzimali yakhona thola ukuthi izifuzo ziyacatha kwenzakala into ezifana leziya bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuzo zisifa yabona yinto eyenzakalayo wasekusithi omnye umdala madoda wayesitshela ufuna ukuthi okuyasebenza madoda wafika wathiya incwadi yakhe laphana kosebhuku madoda ulalelozi ukuthi ayibhalwe kanjani lincwadi madoda ayibhasi
Siyabonga kakhulu Lyson Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzosetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyivalelisayo ngoKeith Dube.